So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7. NgoLwesine mhla ka 21 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
May I say I am hopeful. My team is hopeful. There is no business as usual.
Ngithanda ukuthi mina ngilalo ethemba. Abaphathi intambo bambalalo ethemba. Sekusetshenzwa akusadlalwa. Izinto seziguqukile khathesi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa wazikhuthaza ukuthi ziye ekhaya ukuzomncedisa ukuvuselela umnotho welizwe.
Uzulu weZimbabwe siyaxolisa kakhulu ngendlela abanye ababa njengayo namapolisi.
AbeZimbabwe Republic Police bathi bazinikela ukusebenzisana loZulu phansi kombuso okhona kathesi, njalo umphathintambo umnomzana uBethu Mpofu obona ngendaba zasekhaya uxolisile ngalokho obekusenzakala. Ixuku labantu abavela kunhlangothi ethiwa Vusa Mthwakazi litshengisele phandle kwesigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abamethesa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ePretoria kwele South Africa ukugoqela labaqhuba amabhizimusi khonale, wabakhuthaza ukuthi baye ekhaya ukuyamncedisa ukuvuselela umnotho welizwe. UBenedict Nhlapho ubika ukuthi amazwi kamongameli Mnangagwa emukelwe ngenjabulo ngabosomabhizimusi.
Amakhulukhulu ezalwane zeZimbabwe abathe kwaqa esikolweni seZimbabwe ePretoria ukuzolalela umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma kibo okwakuqala njengomongameli welizwe. Enkulumeni yakhe umongameli Mnangagwa unxuse abebebuthene laba abagoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso zikaZulu, inkokheli zomdabu labantu makhaza ukuthi babuye ekhaya bezosungula inhlelo zamabhizimusi.
May I say I am hopeful. My team is hopeful. There is no business as usual.
Ngithanda ukuthi mina ngilalo ethemba. Abaphathi intambo bambalalo ethemba. Sekusetshenzwa akusadlalwa. Izinto seziguqukile khathesi. Uma kungathiwa qonda kwesokhohlo yilokho, kungathiwa qonda kwesokudla yilokho.
Umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uphakathi kokulungisa eminye imithetho ebingumgoqo kulabo abafuna ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Uthe indawo ezibalisa ezokulima, ezokwenjiwa, ukulungiswa kwemigwaqo lezipolo zesitimela zilamathuba amakhulu okusungula amabhizimusi. Unxuso lukamongameli Mnangagwa lolu lokuthi iZimbabwe isivuliwe kuloba ngubani ofuna ukusungula amabhizimusi lwemukelwe ngenjabulo enkulu izalwane zeZimbabwe. Usomabhizimusi weZimbabwe unkosazana Dorian Sithole okhokhela inkampani enza impahla zokugqoka eHouse of Avila ubethabe emazite ngemva kwenkulumo kamongameli Mnangagwa.
Ngiyathaba, ngiyajabula ukuba lapha namhlanje. I'm so excited about what was happening in this place. So sizongena eZimbabwe and we're going to be available to everyone. And siyazi ukuthi sekuvuleka amasango ukuthi singene lapho senza ibhizinesi. Sibona ukuthi uhamba njani lapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ekhankasela kusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe uMnumzana Marshall Sankara laye ulwemukele ngenjabulo lolunxuso wathi basebenza katalala ukuzingela amabhizimusi azahlanyela izigidi zamadola eZimbabwe.
Sithi siyajabula ngempela ngokuba umongameli usimemile ukuthi sikwazi ukuthi nathi siparticipate ukuyakha ilizwe lethu. Sithi size ngobunengi bethu simsekela, sithi sizokwazi ukuthi sithuthukise iZimbabwe again.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Moses Ndlovu uthi yena uthokoziswe kakhulu ngamazwi kaMnumzana Mnangagwa ukuthi lalabo abasuka ekhaya besetheswa amacala amanye abangawaziyo kabeze bakhe ilizwe.
Ngiyajabula ngento yokhumuthi kuqolelwane ukuthi uqale kathe phansi bakhona abanye abayiziphepheli abayendaba zempi abanye babalika ngokuthi ade bebhala ama-journalist abanye abayendaba zomnotho ukuthi uyaxolelana kodwa ukuthi ucele uxolo lathi sikuqolele njengabantu bezimbabwe siqale kathe phansi vele kufanele senze njalo ukuthi sakhe ilizwe kahle fane sixolelane
umhlangano lo ubuqoqwe yiofisi yomeli wezimbabwe kwele South Africa Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Amapolisa eRepublic eZimbabwe Republic Police athi azinikele ukusebenzisana loZulu phansi kombuso okhona kathesi bavuma njalo ukuba bezikhona inkinga ekusebenzeni kwabo esikhathini esedluleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathelo zindaba wokuhlaziya ubudlelwano phakathi kwamapolisa lazo owenzelwe ePolice Club eHarare zolo lapho amapolisa athembisa uguqula indlela asebenza ngayo phansi kobukhokeli bukamongameli Emmerson Mnangagwa. Esinye seziphathamandla zesipoliseni uChief Superintendent Paul Nyathi ube khona emhlanganweni lo.
Umhlangano lo usincede kakhulu ukuthi thina njengamapolisa sisebenze loZulu sizwisisane njalo lama-journalist isithathele izindaba sibe le i-relationship esithena i-mutual relationship.
Unyathi uthi ulesiqinisekiso sokuba bazosebenza belandela okumunyethwe isisekelo sombuso.
Lamapolisa kumele asebenze elandela umthetho kakhulu i-section 219 constitution yeZimbabwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentathela izindaba eZimbabwe eyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ uFoster Dongosi ulandisa ngokuvunyelanwe kulomhlangano lamapolisa.
Sivumelana ukuthi amapolisa lentathe lezindaba sidinge indlela zokuthi singasebenzelana kuhle njani ngoba sinanzelela ukuthi akula sizathu sokuthi kube labahlukuluza abanye.
UDongosi ukhuthaza intathe lezindaba ukwazisa amapolisa lapho ziqhuba umsebenzi nxa kukhangelelwe ukuba kungaqhamuka udlakela.
Okuqakathekileyo ukuphume kumhlangano lo ngokuthi khona uma intethelele zindaba ziqhuba umsebenzi wazo zidinge indlela zokwazisa abaphathi bamapolisa ikakhulu nxa kungumsebenzi ogoqela udlakela.
Lumhlangano ulandela owenziwa ngomnyaka ka-2015 lapho zazikhononwa ngesiphatho ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo zikhona ezabhaxabulwa kabuhlungu ezinye zabotshwa lanxa zaziphetha zitholakala zingelamlandu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Umphathintambo omutsha obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obethe Mpofu uthi kabasoze bamele ukuhlukuluzwa kukaZulu obekusenziwa ngamapholisa eminyakeni edluleyo. Umpofu buye waxolisa kuZulu emthembisa njalo ukuba nxa engabanjwa kubi ngamapholisa ulelungelo lokubathinta ngocingo olungahlawuliswa imbadalo i-toll free bebike izikhalazo zabo. Umpofu utsho lokhu kungxoxo ayenze lo Gainer Gumede o-Studio 7.
Ya kuliqiniso abantu kade ngathi bahonona ngendlela amapholisa athi besebenza labo ngawo njalo kade kulokuningi athi beku kutshengisela ngendlela ababanjwe ngayo ngamapholisa njalo especially into eziqondane lama-roadblocks emgwaqweni plus le ndlela ade bebamba ngayo abantu nxa befuna ukutshengisela ukukhalaza kwabo ngezinye izinto ade bezibona zingahambi kuhle. Kodwa into esiyenzakele yinto engathi izanceda kakhulu kuluntu lonke lweZimbabwe ngokuthi umkhulu wabo amapholisa njalo sekulomunye ombambeleyo usadingwa onguye ozaba ngummeli wamapholisa. Lathi ngapha njengoba ngingene kathi esinge kuma-affairs sengiqandise inhlelo eziningi zokuthi ngilungise umumo lo omubi kade sungathi suselwa ngamapholisa abantu bethalaza ngezinto eziningi kade bezenza ngendlela ade bebamba ngayo abantu.
Bebesenza njalo besenziwa yini? Singathi ngabakhulu bona abakade bebakhokhela na?
akungeke ngitsho ukuthi abakhulu basebenzele emahofisini laba abancane yibo abahlangana labantu kuma-roadblocks emgwaqweni emadolobheni yibo abahlangana labantu isikhathi sonke but indlela ya indlela kade besenza ngayo besenza umsebenzi wayo kade ingaphathisi kuhle kade ingaphathi ingayisiyo elenhlonipho njalo elo elandela umkhuba wamapholisa kumele basebenze ngawo kodwa kade kusenziwa ngabanye abanye of course abangathi kade bethathela izinto phezulu into esesiyenzile ngingenile nje kuvike ezintathu ezidlulileyo sengibabize bonke ama-commanders akhona abakhulu bamapholisa bonke ngabakhuza ngabatshela ukuthi khona kumele kulandele imithetho okumele ilandelwe amapholisa
ungafuna ukuthi utshele uZulu weZimbabwe ukuthini
uZulu weZimbabwe siyaxolisa kakhulu ngendlela abanye ababa njengayo namapholisa siyakuthembisa ukuthi khona khathesi ipholisi ekhona kumele iyenze umsebenzi ukuthi bavikele abantu bancedise abantu bavikele ukuganga bancedise ukuvikela ukuganga kodwa into engicela futhi abantu bakithi ukuthi bengaqambeli abantu amanga ukuthi babazona nxa umuntu uleqiniso ukuthi umbonile sona eganga khuluma ukuthi ubani ngimbonile eganga ngendlela yokuyareporta emapholiseni
Alo-ke umnumzana Obhedi Mpofu umphathintambo obonayo ezomvikela ekhaya ekhuluma eseHarare Logena Gumede owestudio 7 abantu abaphila legcikwane lengculaza kunye lalabo ababhekane lenhlupho ngenxa yalomkhuhlane lamhlanje bebebukisa ubuhle babo emncintisanweni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Revival of Hope kanye le-NAC. Lokhu kwenziwa njengendlela yokulwisana lobandlululo olulethwa ngumkhuhlane lo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Unkosikazi Nosihle Ndlovu onguye owasungula inhlanganiso le uthe umcimbi lo bawenzele ukuthi bakhuthaze abaphila legcikwane ikakhulu abantwana ukuthi nxa bephila legcikwane le-HIV bayenelisa ukuphatheka enhlelweni ezehlukeneyo. Unkosikazi Sibulewe Mpofu owe Positive Living Association of Zimbabwe uthe bakhuthaza abaphila legcikwane ukuthi bangafihli isimo sabo njalo bakhuthalele ukuphatheka enhlelweni eziningi ezigabeni zabo.
Inokuzenile esiyenzileyo imodeling leyi siyenzele ukuxotha istigma phakathi kwabantu aba-affectwe HIV labanga-affectwanga HIV ukuthi sibe ndawonye simodele sindawonye sixotsha khonokhwana ukuthi abantu bekhangele umuntu o-affecte HIV ukuze bengamnineli kachana kodwa bebone singabantu banye.
Osakhulayo ophila legciwane unkosazana Thando lwenkosi Matete ngomunye othole umvuzo emincintiswaneni obukhona. Yena ke uthi wabanja igcikwane ngo-2011 wahle waqala ukunatha amaphilisi okwehlisa igcikwane emzimbeni. Uthe isiphatho abasiphiwa esibhedlela asisihle ngoba bayathethiswa ngabongi.
Ngiqalise ukunatha ama-ARVs ngo-2011. Sikutholayo ukuphatheka kabi emasibhedlela. Siba lokhu ukuthi abasiphathi kahle basiharansa sometimes. And then okunye lasezindlini abanye bethu bayakhuluma izinto ezihlukene ukuthi uyathola ukuthi sephiwa inkomitsha yakhe umgani wakhe khonokhe asikuthandi because i-HIV ayithelelwana ngenkomitsho.
KweleZimbabwe igcikwane lengculaza labulala abantu abaningi kakhulu ngesikhathi kungakatholakali amaphilisi lemithi yokwehlisa igcikwane emzimbeni kanye lemfundiso yokuthi lanxa usutholakele ule gcikwane umuntu ulakho ukuphila okwesikhathi eside nxa engaziphatha kahle lokuthola imithi yama-ARVs. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo nginguBathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamuhla uhlelo asihluzeni bomama lapho esixoxa khona ngekhefu lekhisimusi. kambe omama bayenelisa na ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi nangophela imali kayitholakali lula emabhanga. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlela. Leva laleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni silandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Pedro Pablo wakwele Peru ubikwa elakho ukuvotelwa ukuthi asuke esikhundleni sakhe lidale lephalamende yakhe esetheswa umlando wokuphatheka ukuba wafumbathiswa kubhizimusi lelenziwa nguhulumende lenkampani yakwele Brazil e-Odebrecht. Ele Burkina Faso libika ukuba selizazama ukuthenga loba ukuthengisela ele North Korea ngoba belingazi ukuthi lawo malizwe sabekelwa isijeziso zenotho yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations. Kulexuku labantu abavela kunhlanganiso ethiwa Vusa Mthwakazi abatshengisele phandle kwesigodlo sommeli weZimbabwe South Africa besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abamethesa icala lokuphatheka kumbhuqazwe wogugu Rawundi. Amapholisa abikwa ecithela umbuthano kodwa asenelisanga ukuzwa ukuthi kubotshwe abangaki lanxa ababone kusenzakala besithi babone kubotshwa abantu abambala kade betshengisela. Kunjalo nje sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube endawonye lesizana neseZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Kube nabantu abaningi abazileyo bezolalela ukuthi ufuna ukukhuluma ngani njengoba ekhokhela uhulumende omutsha laye umuntu omutsha ekhokhela lizwe kwazoba lethi zalwane zeZimbabwe futhi ezinye ezikhona lapho ezitshengiseleyo nesenzakala esenzakala ngama-1980s awathi laba bantu abaningi kakhulu abafa emadebheleni. So laba bantu baze nabo bezotshengisela kuye ngoba kukazala laye ngomunye walabo bantu abaphathekayo ekubulaleni abantu. So bekube nokutshengisela okukhulu okube khona lanxa nje amaphoyisa eshetshile abachitha laba bantu kodwa azake kube nje lodlalo olube khona. Kodwa-ke hayi ukuhamba kwakhe kuhle kuyakhulu masikhanye ukuthi uzezona enjengeSouth Africa ngoba iSouth Africa ma-biggest traders kuZimbabwe lapha siyathengiselana labo kakhulu impahla ziyakhwesha ma-border usuku lemini siya ngapha. So kulinyathelo elihle ngicabanga ukuthi kuzomnika i-foundation enhle ukuqala ngokuvakasha ilizwe eliseduzane njalo ilizwe lesidlisana nalo elidlelana kakhulu sikhalela ngokuthi kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu abasebenza eSouth Africa futhi.
Mnumzana Ncube, wena ubona njani udaba lolo olukamongameli esiya South Africa? Kungakutshengisa yini ukuthi ngomuntu oza busa kahle ilizwe?
Yebo, kambe ubonakala ulomehluko kulo mgabe ekwenzeni kwakhe. Kodwa ukuthi ngathi mina uyabeza busa kahle kakhulu angeke mfike lapho. Sikubonayo ukuthi uhambisa phambili ezomnotho okuyinto eqhakathekileyo kakhulu, akukhulumayo kuhle. Zonke izinto azikhulumayo zinhle, esesisele ukuthi sikubone izenzo ezihambisana lalokho akukhulumayo. Ngangabe ngenza konke lokho akukhulumayo, akubale nge-State of the Nation address, akukhulume nge-inauguration address yakhe, akukhuluma labantu unjalo nje, akhulume ngokulwa lobusela i-corruption, akhulume ngokudlelana lamazwe omhlaba ngendlela efaneleyo, akhulume ngophetho olukhululekileyo esithi i-free and fair election, akhulume ngokuhlonipha amalungelo abantu lesisekelo sombuso. Ngapha lokho akukhuluma engakwenza, uyabe lomehluko omkhulu kakhulu kulo mgabe. Ukuya kwakhe South Africa, abantu esiyibo esidlelana kahle kakhulu, esithengiselana labo kahle kakhulu, siyakhuluma nge-economy kube yinto eqondileyo. Kanti-ke khona lokhuyana kubone phandle kumbe bamtshelela ngazi ukuthi bekulabantu abatoyitoyayo, kumele akwazi ukuthi abamukelela kule ndawo enze okwe-South Africa abakwenza kuhle, akwenzela lapho abantu badoyitoye bayefika e-State House lapha khona befuna lungisa udaba lwe-Gugu Rawundi.
Mnumzana Mpofu, ngiphenduke kuwe. ubona ngani ngumuntu ozaphumelela yini ikakhulu nxa ezakhulumisana kakhulu le South Africa esibona umongameli wakuqala uMgabe wayekwenza kodwa hayi ukhanya wayengakwenzi ngezinga laphezulu uthini wena
kungaba lo mehluko ongaba khona ngoba ngabantu ababili abesikhuluma ngabo ucabanga kwabo ukuthi yena lokwenza kwabo loba nje bebesenza okufanayo kodwa kwakade sinjoba ubaba uNcube esho kukhona okuncane okuthintileyo okubonakalayo phakathi kwabo kweyithu so sikhangelele ukuthi amamsebenzi amabhizinisi ma engawuphatha kahle abanike abantu ngoba enye into edibulala investment investment confidence ngale kwelakithi indaba ye 51% yalo kumele indawo lana bayikhandise kakuhle ukuthi bayiphatha kanjani hayi ukuthi umuntu ma efuna ukuzoinvesta elizweni bagcine sebethatha okwakho okuningi kungelanto azayithola so ma bengayiphatha kahle bantu indaba ye 51% liyana 51-49% whatever bayilungisise kube ukuthi lama conditions ama-political conditions avume njengoba sizoya kukhetho lekusteki kufanele bakulungise kwabantu ukhetho lwelizwe free and fair kungabi lodlakela ngoba akekho umuntu ofika afake imali akhe lapho okulobudlwangudlwangu khona ngoba uyabe ngenashwa lebhizinisi yakhe ukuthi izosurvive na so manu sindaba zepolitics kakhulu kudlakela ukukhampeni okuhle njengoba siya kukhetho kube ukuthi ipolicy i-investment policy ibe free ivumele abantu iplease abantu bangaphandle babuye bazoinvesta ekhaya bonathi kungaphakamisa ilizwe ilizwe lana linothile lilayo yonke into
mnumzana siyazi ukubana ngomunye wakhe lo obe ngumongameli enxa engawuqale ngeSingapore kumbe waya khona le kubo-Malaysia ukubona njani wena
ye wenze kahle kakhulu ukuqala ngokuya khona lapha eSouth Africa kuyinto eqhakatheke kakhulu kanti into azikhulume khona lapha na izinto eziqondile eziphathelene lokuvuselelwa kweeconomy ngikhumbula ubekhuluma esithi economy esithi kuba khona njalo kwepolitiki okungaba khona kodwa into azabe ikhangelele kakhulu imisebenzi yabantu ukuvuswa kweeconomy yezwe kanti ke nxa ekhuluma ngokuthi uyadlelana kahle lamazwe wonke omhlaba alwe lobuselwa bukhona elizwe wenza into eqondileyo uya endaweni eqondileyo nxa engakwenza konke lokho akukhulumayo ngokuphathelene lezo zonto akulanto engamvimbela ukuthi ancedise ukuthi izwe leZimbabwe likhululeke kodwa politiki layo kuzamela ukuthi ayijeke ayibone ukuthi ngekhululekile ngoba yiyo eyidilizayo ezo economy abe lo mehluko lomgabe ngayo into konke kwakusenziwa ngumgabe kubi kakubeke eceleni
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethe ecubungula izombusazo obexoxa endawonye lesizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu Ukusilela kwemali emabhanga kulokhu kuqhubekela phambili elizweni ngesikhathi iningi lilungiselela ilanga leKhisimusi elangomvulo ozayo. Ukansela Brenda Mpofu ka-Ward 2 emele inkayi utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi okwenza uhlupho lolu lube lukhuni ngamandla yikuthi le ntengo yempahla sikhwelile ezitolo.
Kulobunzima ngoba imali kayibonwa ngazi ukuthi ubala imali basefonini manje ihlupho lakho nefoni lapho uyahamba uyedinga into yakuyifuna ukuthi uzubuyele change ukuthi kumbe uyegayisa akula imali sezithathise semafonini imali sesemakhadini ebanki abantu bathole nzima kakhulu ende balohlupho
kuyathengeka ngayo yini imali yena leyo esemakhadini
bazivuma ukuthi lapho uvuma khona nxa kuyikuthi bafake efonini kuyikho cash bavuma but vele eziningi kakhulu like emakhaya njengala senkaya emakhaya angabavumi ngoba lama network kwezindawo kawakho ngazi imali yakho ibe sefoni so kumele ukuthi udinge futhi imali yokuthi ugade uyenkaya esenta lapho zathola khona ukuthi uzizwe ukuthenga nge-eco cash imali yangkhona
intengo yempahla ke
manje kwempahla ke 2 lapho i 2 liters khathesi i $5 ye cooking oil i 2 kg i $2.60 kwezinye izitolo ikuma $3 i 2 kg yeshukela kusimangalisile ukuthi thing into le iqalise last month kusimangalise kakhulu ukuthi kathi into zakhe zakhuphuka kangaka zakhona zakuqansa kangaka uhamba njani izimali nje bakazibonwa ngazi ukuthi ubala imali nale yabantwana kumbe baya besemazweni bakufakele ku eco cash ukabuya sikuthenga izinto ezimbili kuphela njalo futhi kwaphana ku eco cash ungathi ule $10 imali yakhe iphuma si $9 bathatha idola ungathatha into ye $5 uthiye kuyi $4 ususiyathatha futhi ususiyathenga futhi okunye ngaliyane sele futhi lakuba athatha idola uzicine vele sibona ukuthi ayi vele imali yakho ikufanele ukuthi uyilahlile vele straight.
Manje abantu baphila njani? Babhadala njani kwama school fees? Babhadala njani ezindleko ezifuna imali engekho efonini?
Yes, manje njengoku school fees lapho kuwesi ngoba kunzima kakhulu imali one ayitholakali, two esikolo umntwana kuyakumele ukuthi umbhadalele i-school fees umthengele amabhuku uniform nje zonke izinto imfanelo zonke kulobunzima sibili njengemakhaya.
Lo ke ngu-Councillor Brenda Mpofu ka-Ward 2 eMlume eNkayi ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Loba nje amalucaja awe-ISIS ehlulwa kwale Syria luqhubekela phambili udlakela kulelo lizwe lokukhahlanyezwa kwabantu ikakhulu edolobheni leGhouta duzane ledolobho leDamascus. Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abafika inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 bagonjolozelwe edolobheni lelo njalo kabanelisi ukuthola uncedo olugoqela ukwelatshwa. Uyan England, umcebisi we-United Nations kwele Syria, uthi kulabantu abaningi okumangalisayo abafayo ngoba kabatholi usizo lwenhlanganiso ezizimele zodwa lohulumende we-Syria. Uthi bacela usizo kulabo abangenelisa ukuhlenga abantu laba abatholiswe nzima ngamalocaja e-ISIS. U-England uthi okwephula inhliziyo yokuthi uhulumende wakwele Syria encediswa ngele Russia ubhomba abantu izibhedlela lemikambo nsuku zonke edolobheni leGhouta. Unkosazana Heather Nwet isikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department uthi kuyesabeka kakhulu okwenzakala edolobheni lelo. Uthi kuyabahlupha ukuthi amalocaja la abhomba izibhedlela abantu lendawo ezijeneyo njalo abulala labafuna uncedisa uZulu. Uthi amazwe wonke kumele achodoze okwenzakala eGhouta. Uphinde wathi ilizwe leRussia kumele lizame ngamandla wonke ukuthi limise konke okwenzakala eGhouta.
Lapho ke belilalele udaba luveza imbono kahulumende wele Melika. Ayilenda Boso, ingoma esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlanganele ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ezikhuthaza ukuthi ziye ekhaya ukuyancedisa ukuvuselela umnotho welizwe kodwa bekulexuku labantu bavela kuhlangothi oluthiwa Vusa Mthwakazi abatshengisele phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eSouth Africa lapho kade kulomhlangano wonalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ekuseni. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.